loba umbiza to kumbe Queen of Gospel loba tholakele ukucacayo ukuthi le intokazi edume kakhulu emculweni wezokholo uthi isifiso sokuthi abe ngumculo odumileyo ohloniphekayo yizwe esenza ngo-2007 azimele yedwa esecula engutholakele kanti ke uthi leli liphupho eselifezekile.
Eyi, uyazi kade ngikhala ngithi ma ngithi ngabona ohlengiwe ngibone olusanda oRebeka ngithi nkulunkulu wami one day ngifuna ukuzibona nginjengalwabomama laba ngoba bangomama abalesithunzi kugospel bangomama mhlawumbe sibalandelayo kodwa kujehova wanithatha wamphosela kibo sengizibone lami ngiperforma labo kuyinto enhle kakhulu ngiyabonga unkulunkulu.
Udlalade lakhe lakuqala wayethe umkhuleko wami kubaba walandela ngelithi ngivulele nkosi kanti kathesi usesithi uJehova nkosi yami. Lapha ke uthi ubonga umveli ngqangi ngakho konke amenzele khona ikakhulu ukuxotsha usathane obemvalele amathuba. Ezikuleli dlalade zigoqela unkosi yami ngiguqile phambi kwakho Jesu lidwala uJehova uyangizwa lezinye leli dlalade liphelekezelwa iDVD ethethe lokhu ukudla kwendlebe yakupha amehlo utholakele uthi kusetshenziwe akudlalwanga.
Mina ngizibona ngikhatshana, ngizibona uNkulunkulu embusisa, ngihambela amazwe namazwe ngingakhethi imhlobo, ngizibona uNkulunkulu angiyehlisela lezibusiso siba le mali ngidonetha ngincedisa sinabo gogo emakhaya abangekho kuma orphanage villages wabogogo abadinga thina usizo lwethu. Ngiyakhulekela uNkulunkulu ukuthi ngingaphuma endleleni kwazi ukuthi ngibe umama ozothileyo ogcina umuzi wakhe.
Zikhona ke kuleli dlalade ezezinyembezi nxa sekunzima. Tholakele uthi umuthi wokuphumelela nxa ungumculi ikwabelana labanye.
Masingancithanini asifundise nini abasakhulayo. Uma ufundisa osakhulayo wena lakho izinga liyakhuphuka. Asiyekeleni kuba stingi sithathe nabantwana abasakhula sibafake nini labo ezindaweni. Labo bafuna ukudla njengathi bebe lokusasa. I-generation to generation abantu siyafa abanye bayazalwa. So asifundise nini asitheni talent la masihamba.
Uphuma ke enkundleni ngale ethi kungabanzima empilweni. Nqandinyembezi ubheke kumveli ngqangi uza kusiza. Imele studio 7 Johannesburg, South Africa, ngingu Benedict Nhlapho.